Uzulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidiphose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulomhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani. Ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede, uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulenye okuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamatrekita, kodwa kwacinga ukuthi abantukazana, abantu abangaholi lutho, babhadale i-tax earning ukubana kuklikwe i-debt liyana. Nango kathesi uhulumende sebuyelwe kweZisco Steel, isiyibhadale kuze kube nini? Sibhadalana lezikwerede ezingacubungiswanga, ezinga-investigatewanga, esingakwaziyo ukuthi zaphelela ngaphi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede, ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezi-affect abantu phansi? Khathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe lenye i-debt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu, ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of the parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe, ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-section 300 ye-constitution, njalo nxa bekhangelela laphana ukuthi kwahamba nyani, sicela laba ababonayo becriminalize ngoba batshontsha imali zethu. Sesibhadala thina but sibhadala into esingakwaziyo. Sicela sisenze i-audit, kungatholakala ababonileyo behambe emajele, sesidinwa ngokube sitshontshelwe izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu, ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhuni kakhulu ngendlela ukuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela, kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezeZisco Steel zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli komiti umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu, njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ichiyachiyene, kodwa engakutsho kakhulu okuphume sobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababe belokhu bethwala izikwelethe ezemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiphalamende njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kukomithi ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede wenziwe ngoZibandlela lonyaka, kodwa awukadluli edale lephalamende. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa, amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.